abalimi laba bathi isimo lokhu sisiba sibi kakhulu njalo beqhubeka belahlekelwa izifuyo eziyizo abazithembileyo ukuziphilisa njengoba indawo abakiyo izulu linganikuhle sikhathi sonke. Osakhulayo umnumzana Thamsa Ngqamathe ngomunye walaba balimi baka Ward 7 eCawuna esiqintini seTsholotsho North. Umathe ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Nginanzelela ukuthi inkomo zihlangane lenyamazana zeganga ezinjenginyathi zahlangana lendlovu yabojiras intundla. Lokhu kubangele ukuthi kube le-outbreak ye-foot and mouth enkomeni, ukuthi kuyabe kusifa inkomo esezizithembile ezinonileyo kungafi ezicakileyo, ezicakileyo zihleza huquluzwa yokuselwa kwamanzi nokuseleka kotshani lokuthi especially ezimunyisayo.
Kungalesi sizathoke esithi yona labanye bathi bekhangeleleyo kuhulumende ukuba abasize kulobo bunzima asebebhekane labo njengoba laye eselahlekelwe inkomo zakhe zonke sekusele imbuzi lazo esezihlaselwa ngumkhuhlane abangawaziyo ngoba umutsha kuleso sigaba. Abacubungula ngezombusazwe kanye lenhlalakahle kaZulu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi lolu dubo lungalungisiswa nxa uhulumende engazimisela. Umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZDI uchasisa ukuba kungani besithi uhulumende kumele abe nguye ongenelayo.
Kuningi abakwenzayo, bebulala indlovu bethole imali, bakhathi ithimba bethole imali, bazingela inyathi bethole imali, kodwa asibone okwenzakalayo ukuthi bestophe ukuxabana okhona phakathi kwenyamazana labantu lezifuyo zabo. Ngoba ngikhuluma nginje solunambhodile zonke leza indawo nje ezitethe, ambonile kule nkomo ekade zigwaza indlovu emanzini zifo.
Ugumbo uthi laloba kulo dubo lokuguquka komkhathi kodwa sokubangwa ngamandla nangokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa ezinye zenkinga ezibhekane labalimi.
Ene asokuluza ukunqanda khona ngoba izifuyo lezi zabantu abahamba ngazo ngathi kwasifanisa abantwana esikole. Kodwa into leyi asikho ukuthi ngathi siyahluleka ukuthi sikuvikele lokhu. Kuyavikeleka uhulumende ngiyongafuni, angikwazi bekafuni kumbe yehluleke kumbe kalanjani. Ngoba ungagibha amajama ngu-2, ungasikhupha udaka loliyana kwimvini ungasikhupha 2, indlovu leziyana ziyaphelela khona ngale zingabuya ebantwini.
Kodwa uhulumende yena uvika ngokuthi konke lokhu okwenzakalayo kubangelwa yizizathu eziningi, okumqoka kuyilo udubo lokuguquka komkhathi, amanzi esesilela asebangwa yizifuyo, inyamazana zendle kanye labantu. Umphathintambo wezokulima u-retired A. Marshall Perenskiri ulandisa ngokuthi kungani besithi udubo olukhulu oseluphazamisa umsebenzi wokulima yikuguquka komkhathi.
Kujinja kwemamilizo yegunze bani la.
Abantu kumele bananzele ukuba umkhathi usuguquki ilanga selishisa ukudlulisa amalawulo ukudlula lokho kwakuyikho khona endulo. Izulu lingafani ngendlela esasiyazi ngesikhathi nasisakhula. Kwezinye indawo la ziqala ukuna ngenyanga kampandela kuthi kusiyafika isisimuthi abanye sebesidla umumbu namakomane, kodwa akusenjalo.
Abalimi eTsholotsho nakwezinye iziqinti zangenyakatho yemandebeleni bathi lilakho ukuqansa inani lezifuyo ezibulawayo kuswela amanzi lemikhuhlane. Nanku lamadibha kahulumende vele kawasasebenzi. Abezindaba abe-Reuters bethule udaba kusukwana esanda kwedlula bebika ukuba abalimi emathebeleleni North balahlekelwe zinkomo phose 3,000 phakathi kukampandula lomfumfu kuphela kubangelwa ludubo lokusilela kwamanzi kanye lamadlelo. Nimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.